Ilizwe leMelika leChina angqikilana ngokuthengiselana impahla etshiyeneyo, uMongameli Donald Trump esithi eleChina liqila ilizwe lakhe. UTrump usanda kwethulela eleChina imithelo emitsha yempahla ethengiswa kweleMelika elesisindo esifika amabhiliyoni angamakhulu amahlanu, $500 billion. EleChina liphindisele ngokufakela eleMelika imithelo yempahla ethengiswa kulelo lizwe elungiswa kweleMelika elesisindo esifika amabhiliyoni angamathumi ayisithupha, $60 billion. Amazwe la ajamelene ngodaba lolu osokwenze ukuthi umkambo wemali we-Dow Jones Index ugugudeke okwethusayo. UTrump uthi uzaxoxisana ngodaba lolu lomongameli Xi Jinping wakweleChina ngonhlangula. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele lomnumzana Dan Moyo othi abalimi bakweleMelika bazathola nzima nxa befisa ukuthengisa impahla yabo kweleChina ngenxa yemithelo esikhuphukile.
Kufana lama-taxes owabhadala ma u-importa izinto e-border. UTrump ngiwaqalayo wafaka ama-tarifu e-steel ngoba isithi amakhampani lapha e-America ayancindezelwa ngama-cheap prices awe-steel avela e-China. So yena wasesithi no, ngizofaka i-tax-ke ukuthi imali lethi steel seni la libhadale i-tax. So amachina ada ma kunjalo lathi siyafaka-ke i-tax ama-tarifu ethu against ama-products awenu ngapho abuya ngapha kithi. So ungathi into yakhona nje back and forth i-USCT, okay, siyangezelela ama-tarifu ngama-percentage athize, i-China layithi lathi siyangezelela. So until baze bahlale phansi bakhulumisane, I think angiboni kulunga.
Nxa sesikhangela sibili kulabalimi ongani kuzabalimaza lokhu, njalo kukhanya ngazani-ke nxa kungakhuphulwa ama-taxes wona lawa, nxa sekukhangela abantu kuyababamba njani khonapha kweleMelika?
Ya, kusho ukuthi abalimi akubabambi kuhle kakhulu ngoba iChina abalimi balapha abalima isoya, ama-soya beans, most of isoya yabo ithengiselwa eChina. So ngathi i-largest market yabo, i-export yakhona iya eChina. So because iChina sibafakela ama-taxes ona lawa i-retaliator from ama-tarifu ona lawa, sebethola ukuthi sekunzima ukuthi bakwanise uku-exporta ama-soybeans lawa ethe profit ma be-export eChina. So bayakhala kakhulu ngalokhu. Sike sabona i-government ike yaba-subsidizer enyangeni ezidlulileyo ukuthi ama-losses abo angabi makhulu kakhulu, kodwa still bayakhala ngoba bathi i-production isi-slowe down ngoba bakwanisa ukuthengisa manje ethe profit, and kuyabalimaza ngoba balezikwelede zokubhadalela ama-farm equipment lani. So akubaphathi kahle.
Yes, siyabona njalo le Dow Jones la isiwile, kuzaphethwa njani udaba lolu wena ngombono?
Ukuthi luphele udaba lolu ukuthi bahlale phansi bakhulumisane, uTrump lo Jinping weChina, babonisana ukuthi okay, kahle kahle yini esebenza best for bonke. UTrump ulezikhalazo zakhe azitshoyo ukuthi ama-China they're taking advantage of i-US market. Ama-China lawa athi hayi, lathi sibone ungathi la uthathe i-advantage of us. Njengoba ukuthi i-Dow Jones, phela i-Dow Jones i-indicator yama-business, so kuyakhombisa ukuthi ama-business akuthakazeleli lokhu okwenzakalayo ngoba kutho ukuthi ama-business asakwazi ukuthi aqhubekele phambili nenjwayelo noma esingathi ukuthi a-expand akhule. So kuyabonisa ukuthi i-Dow Jones iya-indicate ukuthi kusho ukuthi abantu kusebenza kuzoba lama-loss abazowathola, ngaswayo ubona ikhithika kangaka.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi kwezokuthengiselana, sixoxelaye ese-Washington DC khonapha eMelika.